nga scannere i strike setu ibe spindo e si spagile ufulmende mova e lupane la teste luani primary school ulomba li si ose e ngambe niendava escondane lo stelo lono dole sua la chiudere per poi si toa di ofle ma si cannela inda venga lucina espo muta baba li ufulmende uvele ucione uva sabumeza vanyu pesara rea baba ni upere dumere lo muti pakurume ni entrupo za mungunja lo se sebenzita ama polita ufulmeza baba li kono kubia kengi kuromfuke wezo ama baba li
nguye yetu ambalisi lowe lupane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe.
Ezinye izehlakalo zingabe bona ababalisi abahlangana nazo ezikolo kuba phakathi kwezikolo lezo izethi ezifamileyo kahle kodwa-ke kahlese esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende usethukile soneso esehlakalo esithola esipane.
Eliza, mphathisa njani omunye wenu elupane?
Njengenhlanganiso wokuka tesi asikazi kukwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ayo yonke indlela yokumphathisa njenge-unit.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngile kuqaleni ukuthi namhlanje insuku lesilwesine sikhangele insuku ezingamashumi lambili ngokunjalo sekubheke insuku ezingalombili ezikolo ezile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka kodwa-ke abe athuze ababalisi bahleli bayaa emsebenzini ngokunjalo kamelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo yikho lapha abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqalana umsebenzi ikhangelele ukuthi $540 ngo-2018 kinanjeni athuza sikazi saguqula amehlo kumbe sadinda umkhondo uhulumende samtshela ukuthi kazisele iholo lababalisi kulela babelithola ngo-2018 okukhangelele ukuthi ababalisi babethola $540 imali esiyikhangelele okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo thina abe athuze asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi abe athuze ababalisi abakhalele umsebenzi abanye ababalisi khangelele ukuthi bazangena njengoba bazangeni imali yiyeza bakhumbuze i-540 yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.